Abantu beSouth Africa baziqhenya ngamasiko abo. Abantu beSouth Africa baziqhenya ngokwenzakala ngasikhathi lezi, ngesikakhulu isikhathi lesi amakhasi okuzilibazisa lawo ke social media. Into ephuma kumabonakude kutelevision bahle vele bayilandele, ngabantu njalo abathanda ukuzijabulela isikhathi esiningi. Kukanti kwele Zimbabwe abantu abaningi angeke benze lezi zinto, bahlulukile kakhulu ngendaba zomnotho welizwe, indubeko abalazo, ukujabula kwakhona kulutshwana, kumelelwa ke imitshato. Kabajabulanga nje abantu baseSouth Africa lapho kule nto yonke khona. South Africa ke ungafika khona ngalo zathola ukuthi ke le ndawo lezo kuzilibazisa zithi ngama-night clubs lalawo amabhawu okuphuzwa khona, yonke indawo abantu bakhona bahleli bejabulile, kuhleli kusezwa amaphathi. Kukanti abeZimbabwe kakula. Njalo ke labo ke omabonakude baningi eSouth Africa babona ke lokho kuthiwa ngo-DST TV baboneke singathi imisakazo eminingi nengetshiyeneyo basakazela bese bebona bafunde okuningi njalo bephakamisa namasiko akibo. Kuthi labantu bakhona bahleli behlangene sithi i-social gathering, behlangane babonane benze izinto eziningi. Kukanti ke lakithi abantu bacabanga ukuthenga ithukela, bacabanga ukuthenga impuphu lokuthi uyalala endlini umuntu. Isikhathi senjabulo kasikho eZimbabwe. Kukanti lezomculo emculo yangkhona bayibona kumabonakude, le misakazo yemlutshwana yikho ungakuboni konke lokhu esithi ngama-challenges laba. Akunavula igedi ungayezwa seZimbabwe ngoba vele inhliziyo yakho isebuhlungwini kakhulu.
Lokhu kutsho ukuthi izizalwane zakwele South Africa zilesiphiwo esedlula eseZimbabwe kwezomgido lokuhlabela na? Kumbe abeZimbabwe abatholi ithuba eliyenza ukuthi benelise ukubana umhlaba wonke jikelele ubone umgido wethu kumbe le ndlela esihlabela ngayo?
Kukanti kona ke eMzantsi Afrika khona ngale balesiphiwo abantu bangikhona iqiniso elihle. I-South Africa ingakhuluma lokhu efuna ukukhuluma kodwa ngendaba zezemidlalo, indaba zokulibazisana, indaba zokujayiva ezomgido, ezomculo, ezokuba-ke yilaba ama-actors. Hhayi, isiphiwo banaso ama-South Africans, singatshela namanga. Njalo le mzimba baphiwe badlala kamnandi, kutsho bona-ke ngekuhlanganeni kwabo khona abantu abadlala batshengise into abanayo, baziqhenye ngalokhu abayikho khona ngokwakhiwa kwabo namasiko abo. Kakhulu abantu bangikhona bathanda ilizwe labo, bazijabulisa ngalokhuyana. Akulankitha bechabi, akulabandlulo olukhona, abantu nje bayahlabela. Kukanti eZimbabwe zathola ukuthi abanye bakhalelwa ubulimi, abanye bakhalelwa bolimi, akule nzondano kulohlala bezondile behlulukelwe. Ama-South Africans hayi, kukalutshwa lukhona behlulukelwe, abantu abathanda ukuzijabulela. Yikho nje besiba le mpilo ende. Kukanti ke lakithi-ke ngendaba engingayikhuluma naleyana ukuthi hayi, abantu kabajabulanga. Le misakazo ngaba mningi, laba indawo zokuzilibazisa zibe ziningi, mhlawumbe laba ahlabeleli bakithi bavunyelwe barekodi benze lokho okwenziwa njengalabo kovula igedi laboJerusalem. Ziyaqhubela phambili yikuthi ingoma zama-South Africans bakhangela okwenzakala ngaleso sikhathi bahlabele ngakho. Thina okwakithi singathi ngesilungu lokuthiwa rigid, sifuna ukudinga ingoma othiwa ngeyothando, sifuna ukudinga ingoma othiwa ngeyokuloya. Asidingi zingoma lezi ezingani ziyahlekisa nxa sicula, sisuke sibe lokho othiwa yikuba serious kakhulu ngoba sihlezi sihlulukelwe.